sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 5 kumfumfu 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Corruption is vele kasifuni singento esingayithandiwa and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapho ababone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume.
Umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje.
Kula kwindaba esingazwisisiyo thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sekusuka le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lukamhlaka 1 kuNcwabakazi lapho kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisikhombisa. Ngowoza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo njalo osacathulayo kwezomculo egxile kumdumo we-Afro-Kwaito ekwelebhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje lapho akhuthaze khona ukuthi uhlangothi lwezemthetho kumele uqinise umsebenzi wokulwisana lamacala wonke enkohlakalo. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abohlangothi lwemithetho abagoqela amagqwetha labatshutshisi kunye lobulawayo lamhlanje bebethe gwaqa e-High Court kuvulwa izindlu ezintathu zokuthonisiselwa amacala nguChief Justice Malaba. UChief Justice Malaba uthi lokhu kwenziwa phansi kwenhlelo zohlangothi lwezemithethandaba ethi lokhu yikuqala kokuzibusa kwezabelo ngezemithetho ezweni. Ukuqheliswa kwe-High Court yakobulawayo uthi kuyafana lokwenzakala izwe lonke njalo wonke umuntu kumele azizwe elelungelo lokuthola usizo kungela buqili njalo uZulu amangalele wonke umuntu ozabonakala ephatheka kwezenkohlakalo emadale ngesikhathi somsebenzi.
Corruption is vele kasifuni singento esingayithandiwa and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapho ababone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume ngoba bangasifihla kuyabe kuloko kusimemetheka kusuya phambili.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uvumelane loMalaba.
Siyathaba kakhulu, kuzasisiza ukuthi iprocess ingahlali isikhathi eside.
Ukomishina weJudiciary Services Commission, uMnumzana Josephat Chuma, laye uvumelane labanye ethi bekulodubo lokuthi amacala abethatha isikhathi eside ukuthethwa.
Ukwengezelela inkundla lezi sokusitshutshela inkundla sezikhona namajaji sokumele engezelele.
Ugatsha lwezemithetho luphakathi kokwakha lokuthuthukisa amadale izwe lonke ukuthi ubulawayo usezimele yedwa njengedale esehlukaniswa lamadale enyakatho yemathebheleland. Kusukela namhlanje i-High Court yakobulawayo isinezindlu zokuthonisisela amacala eziyisithupha kuthi ezivulwe namhlanje zilohlonzi oluphezulu lemitshina yakulezi insuku yokusebenzisa. Izindlu zokuthonisisela amacala ezintsha ngu-Court D, u-E, lo-F kuhlanganisa lendlu kaMtoliki. Ngimele iStudio 7 yikwaBulawayo eHigh Court ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilela ilungelo loluntu elizweni bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. Lapho kwadushulwa kwabulawa abalandeli bomanyano MDC Alliance, abayisikhombisa betshengisela bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Intathe izindaba eStudio 7, uMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathe izindaba owenzelwe eMedia Center, inkokheli yomanyano weHuman Rights NGO Forum ithi ifuna le commission ikubeke kucace ukuba abazofakaza bazovikeleka unganani kulabo ababangela imfa yabantu emveni kokubadubula edolobheni leHarare. Enye yale nkokheli ngumnumzana Lizwe Jamela wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHRA.
Kula kwindaba esingazwisisiyo nje thina njengeforum ukuthi icommission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sekusiba le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi icommission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Isifiso sabo njengomanyano we-NGO forum uJamela uthi yikubona kubekwa mgceke okuyabe kutholakele ngemva kokugqiba umsebenzi kwale i-commission.
Kungabi i-commission ophonga ukuthi i-window dressing yesikhiwo ukuthi wabulawa abantu waba le-commission sokusho ukuthi hayi sokuphelile. Akumelanga kuphele ngendlela yonaleyo. Kumele kube yi-process eqalisa ukuthi sibone ukuthi sesenza i-proper healing in reconciliation proper. Laba abazakwanisa ukuthi betholakale ukuthi hayi bayenza into ezingayisizo umthetho labo bafinyelele.
Uthi kumele abakhethwa ukuqhuba lolo phenyo bengathathi lolu daba njengolwenzakala mhla lokho nje, kodwa balubheke ngelihlo elibanzi kukhangelwa imbali yodlakela elizweni.
Ayisikho isimanga nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe, nxa sikhangele indaba engathi ngesikhiwa i-organized violence. Ungakhangela even nxa sikhangela even ngesikhathi se-colonialism, ngesikhathi sesilwele inkululeko yethu, even after that nxa sikhangele even iGugurahundi, iMathebele neMidlands, nxa sikhangele kubo 2000 labo 2008, i-violence sihlala silayo. And nxa sihlala sile violence le sihlala silayo, even ama-state institutions, especially i-security, ama-members of the security forces bahlala betholakala bengama-players ku-violence yona le.
Abe-NGO forum bathi bezimisele ukusebenzisana labekhomishini le esinxuse uzulu ololwazi ngokwenzakala mhla kudutshulwa laba bantu ukuthi azefakaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhangelisisa udaba lokwengezelela imali ephiwa amalunga edalele lephalamende lapho behlala ngenhloso yokuwakhuthaza ukwenza umsebenzi wabo ngohlonzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idale lephalamende leZimbabwe linamalunga angamakhulu amathathu lamathumi amahlanu 350 kulelo nani. Kulaba ngamachumi ayishila galombili eyite ahlala kusenethi, bese kusithi amakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 akuparlamente. Uhulumende uhleze sehluleka ukubhadala amalunga edale leparlamente ngesikhathi leyo mali ingakhezwa. Ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwamalunga edaleleli, uhulumende wenelisa ukubhadala ingxenye yale mali engangezigidi ezingamadola amane akwele Melika 4 million ngesikhathi isikwelede lesi sesifike izigidi ezilithumi zamadola. Esethula ugwalo lohlelo lukahulumende olo-Transitional Stability Program uncube uthe uhulumende ukubone kufanele ukuthi amalunga edayela eparlamente anikwe okulidlavuzane kokwenza umsebenzi ngokwengezela imali. Lokhu kuza ngesikhathi uncube ethembise ilizwe ukuthi uzafinyeza indleko kahulumende. Ephendula iStudio 7 ngemva kokuba ebuzwe ukuthi kungani ephikisana nohlelo lwakhe lokufinyeza imali ephuma esikhwameni sikahulumende. Abuye athi ufuna ukwengezela imali yamalunga eParliament. Uncube uthe leli dala liqhakathekile
ukuzama ukusekela umsebenzi wamamembers of Parliament kuqhakathekile ukwenzela ukuthi benze umsebenzi wabo kuhle, basimonithe, basikhuthaze njengohulumende. Babe nama-resources wonke nje abamidayo.
Kodwa lokhu kubuya ngesikhathi uZulu weZimbabwe ikhathazekile ngokwenza komthetho wokubhadalela indleko ngemali kagetsi e-RTGS ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Iningi lithi okwenziwe ngoNcube yimizamo yokuvala uZulu amehlo ngoba ukukhweza komthetho akulani lokulungisisa ilizwe kodwa ukuphana imali emahofisini aphezulu. Uncube yena uthi lokhu kukhweza komthetho kuzakwenza imali ebuthaniswa nguhulumende ukuze ingaqhubekeli egweleza imali yokuqhuba inhlelo zakhe. Umnumzana Ntokozo Nkomo uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokudingakazo imali ezingelani lokuthathela uZulu imali yakhe ngokwandisa imithelo.
Indaba leyo ukuthi i-government yasifuna ukuraise ama-funds ngokuthathela abantu imali zabakwenzi. They are giving us a problem abantu labasesithweleni.
Okunye ukukhuthaza uZulu yikuthi iningi lalawo malunga edayela ephalamende akavamanga ukubuya nxa kule ndubeko okufanele zidlulisiswe ephalamende. Iningi lawo laziwa ngokubuya lizolala ephalamende. Amalunga ephalamende asedume ngokufuna imbadalo yezimota kanye leyamafutha emota ngesikhathi kusobala ukuthi iningi lawo alizanga ukuzosebenza lisebenzela uZulu walikhethayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe usulesisindo samabhiliyoni phose angamachumi amabili lesithupha, i-25.8 billion. Inhlanganiso yezindaba eReuters ithi umnumzana Ncube ukhulume lokhu lamhla eHarare esethula ugwalo lwakhe lokuthuthukisa umnotho welizwe phakathi kweminyaka emihlanu ezayo olubizwa ngokuthi Transitional Stabilization Program. Uthe ekuqheliseni umnotho welizwe bagoqele olokwenziwa ngabantu abathenga bethengisa impahla ezitshiyeneyo. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezigoqela umnumzana John Robertson zithi umnumzana Ncube kangenisanga ngokusemthethweni abathenga bethengisa impahla kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-gross domestic product yelizwe ngendlela eyenga abantu abangacabanga ukuthi umnotho uthuthuka ngemfanelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba ophezulu weHigh Court eHarare lamhla unqume ukuthi uhulumende yabhadale unkosazana Justina Mukoko olwela ilungelo loluntu amadola azenkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000 njengenhlawulo yokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwakhe izinhloli zikahulumende ngomnyaka ka-2008. Unkosazana Mukoko okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project wazowamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki ambalwa kungaziwa ukuthi ungaphi esethesa icala lokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiyiqhubelayo.
Ngiyasamukela sibili isinqumo lesi ngoba yinto ebesifuna ukuthi yenzakale. Nxa ukhangele amaphepha aphumileyo besile mali ethe xaxa ebesifuna ukuthi siyithole kodwa kusahambanga njalo. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende ulakho ukuthi ahanjiswe kumthethwandaba. Njalo kutshengisa ukuthi ukwephula ilungelo loluntu yinto edulayo kakhulu.
ukuthi ukwenze yindlela etshengisa abanye abaphatheke emsebenzini ofana lo wami ukuthi kukhona okungenzakala nxa bangangena kudubo olufana lo dubo engalungenayo. Njalo ngisithi kulabo abephulelwa ilungelo labo abalendaba ezisemthethwandaba, leli lithuba lokuthi babone ukuthi lezo ndaba zilakho ukuthi zikhangelwe njalo sigqitwe ukwenzela ukuthi bathole okuhambelana lapho. Angikhona ukuthi kule mali elakho ukuthi ingcedele ubuhlungu bona lo, kodwa ngibona ingani lesi yisitshengiselo esiqakathekileyo ukuthi uhulumende enqabele ukwephula ilungelo loluntu.
Sibonile njalo lowesifazana ekhatshwa ngamapholisa ukuthi laye waphiwa inhlawulo yalokho kwenzakala kuye. Singathi kambe uhulumende lo usetshintshile yini?
Lezo zindaba ezimbili, kodwa ungakhangela inani lezizalwane zeZimbabwe ezephulelwe ilungelo, ngibona ingani ziningi kakhulu. Nxa lokhu sokuyikho abafuna ukuthi bakwenze, sokufanele ukuthi baphathe njalo ezinye indaba eseziminyaka zingaphathwanga. Mina ngithunjwa ngo-2008 kulabantu bebhanketi akade sebezele sebele nyanga eyodwa bethunjiwe. Sagcina siphuma sonke isikhathi sinye. Kulezi sebenzi ze-ZTT njalo ezithunjwe ngemva kwami, indaba zona lezo zonke kufanele lazo zibanjwe ngandlela yinye ukuthi sifuthiseke ukuthi sokunomahluko. Okunye njalo ukuthi ngo-2015 uyakwazi ukuthi uyitha iTamara uthunjiwe, kuze kube lamhla imuli yakhe ayazi ukuthi uyithayi ungathi. Ukuthi lathi sibe leqiniso ukuthi le isiyo indlela kahulumende lo omutsha, ngibona ingani bangaqhubekela phambili bebamba zonke lezo ndaba.
Lo ngonkosazana Christina Makoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, sixoxela eseHarare. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela okuhluphayo okubhekane leZimbabwe okubangelwa ngokungami kuhle kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhulumende weleSomalia uthi owake waba ngumsekeli womkhokheli weqembu lamalicatsha isiMuslim edlulisa amalawulo alwisa kulelo lizwe Al-Shabaab ngasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umbiko wethulwe lugatsha lokwethulwa kwembiko uthi uMakhtar Robow akavunyelwa ukuncintisa phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe wemanyano wamazwe omhlaba owe-UN. Umongameli weMelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo ezimbili kwele Kenya ezigcina intandane kanye lenyamazana zendle. Unkosikazi Trump usekwethekelele namazwe amane weAfrika kuhambo olomusa kwele Ghana, Kenya, Malawi nakwele Egypt. Umanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches uthi uphakathi kwemizamo yokuthi umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kucacanga ukuthi inkulumo lezi ngezokuthi basebenzelane njani. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yinkampani ye-Alpha Media Holdings ngolwesithathu phakathi kwabezokholo labakumabhizimusi. UMnumzana Chamisa uyala ukuthi umongameli Mnangagwa wanqoba kukhetho njalo kamnanzi njengomongameli welizwe. UMnumzana Chamisa ke wazisa ukuthi uzagcotshwa ukuba ngumongameli ngabebandla lakhe. Unobhala wenhlanganiso ye-ZCC uMnumzana Kenneth Mthatha utshele Studio 7 ukuthi ngempela imizamo yokuletha ababili etafuleni ikhona, kodwa wala ukuveza okuningi ngalolu daba. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Useni Sibanda oseke waphatheka kumizamo yokukhumisana umlotha kukaMnumzana Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe.
Mina ngibona lokhu kuqakathekile ukuthi kube le ndlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans. Bekhuluma bebekeceleni okokuthi bavela ngapi kodwa bakhangele inqubela phambili yelizwe. Lokuthi njalo kuyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakame uye phezulu, njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe laye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale yokukhulumisana. Akula ngenye indlela ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane, ukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapho abangahlangana khona. Kungabi lomunye ozaziswa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba elandelwanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi uMnumzana Chamisa akhulumisane lo nkosazana Thokozani Khuphe, ubona uMnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Hayi, akhona abazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe athe uMnumzana Chamisa, ngikhona inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile thembe elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankunzi obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana ngoba niyakholwa ukuthi kujwayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu engalandelwa ebuyisana abantu kube lokuxolelana nokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.
Lo ngumnumzana umfundisi Hussein Spanda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoBulawayo. Umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ungena kusigaba sequarter final kulimpela viki. Intathe izindaba yetheze umdlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Itombu leyo elindazi livakatshele esikolweni iHarare lapho elizadibana khona leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye eliHarare City kusasa enkundleni yeRufaro. Umqeqeshi weqembu layo elindazi uMadinda Ndlovu utshele intatheli zindaba ngolwesine ukuba ukudlala umdlalo wenkezo kwehlukile kakhulu kulokudlala imidlalo yeligi.
I-cup game is totally different from i-league. It's a different approach altogether. The league. Now, they impatient, they until just 5 games, and you need to really win those games for you to get to the last one and see what you can salvage to the final.
Kusasa njalo iqembu leChapongo lizemukela iqembu leCape United enkundleni Ascot, kuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala lele Herentals enkundleni Rovaro, ikanti iqembu leTriangle lizanqikelana leUnicrude enkundleni yeGibo. Umncintiswano weChibuku uvuselelwe ngomnyaka ka-2014 njalo usekelwa ngemali yenhlanganiso yeDelta. Iqembu leHarare City beliphethe inkezo ngemva kokunqobelela omayini nyakenye njalo kuphakamisa linkezo okuzala umvuzo wama-dollars enkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo lokuyamela iZimbabwe kumncintiswano we-Confederations Cup. Iqembu elizanqotshwa kufinal lona lithola inkulungwane ezingamashumi amahlanu, ikanti azaphumela kusigaba se-semifinal wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawa azaphuma kusigaba se-quarter final wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kube sokusithi lawa ahle avalelisa kuhlandla lakuqala elo mncintiswano azathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli osakhulayo njalo osacathulayo ocula umdumo we-Afro Kwaito ekweleBhilitane uXavier. Asizweni ixoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda eseLondon.
Mavigi wonke ngalesi sikhathi kulolu hlelo silethulela ke imculo yabahlabeleli abathiyeneyo abadabuka kwele Zimbabwe. Kuleli viki silejaha elisakhulayo
Mina ibizo lami ngu Xavier. I am an artist, I'm an entertainer. Ngazalela eSouth Africa. Ngakhulele eZimbabwe, kanti kathesi ngihlala eLondon.
UXavier bamthanda kweleBritane njalo wenza ke imicimbicimbi yakhe etshiyeneyo. Wona ke umntu wakho ubiza ngoTiwane, njalo ke kukhanya kukhona okwamthintayo okubana azahlabelela umculo.
Okwangenza ngathanda ukucula, to be honest, I would say is I feel good. I've just always enjoyed music. I would call my music Afro Kwaito. The Kwaito, because I feel as well, I live or Atom Afro Kwaito.
Ngoke uthelo labantu uHosa Friday silomhlabeleli osedumile ohlala eBritane okuthiwa uXavier. Yena ke sesebenze labantu abaningi.
Sometimes I'm an artist, I'm a name, to be honest. The likes of Rhymes, Afro B, Olani Ngo.
Abantu abaningi bamazi weXavier engumahlekisa. Kukanti ke sengile njalo ke emculweni.
For as long as I keep giving people the music, the more they're going to understand ngizamukwenza. A lot of people know me from a different background. People know me as a comedian, as an actor. It's a bit different in the music abayithatha ngayo because bangazela something else.
Isikhathi sekhona sesidliwa ngumangonye bese kunhlelo Hoza Hoza Friday sinomhlabeleli osedumile eNgilandi osakhulayo uXavier. Yena uyacula emcimbicimbini etshiyeneyo kukanti njalo ungumahlekisa. Ngimele Studio 7 ikamamuki Ezra Jesus Banda libe lempelasonto elithukela.
Umculo kaXavier ohlabela eLondon yena kodwa idabuka eZimbabwe. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale amathathu okuthetha amacala kobulawayo namhlanje. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.